unkosikazi Priska Mpumira wayengumphathi intambo ezenhlala kahle kaZulu ngesikhathi izimali enhlanganisweni yamampentsheni enasa zitshontshwa loba ukuchaphazwa loba kungakabi sobala ukuthi unkosikazi Mpumira wethethwa cala bani umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezenkohlakala ezakhi unkosikazi Lois Mathanda Moyo uthi baphakathi ukuqhuba uphenyo oluzakwazisisa nxa uMpumira engabe wephula umthetho. Kodwa abazi okwenzakalayo bathi ukubotshwa kukaMpumira kusuka kokuphume kubufakazi obufunyenwe kuphenyo olenziwa unkampani yeNASA obuveze ukutshontshwa kwezimali lokuchaphazwa. Lokhu kubika kwenzakale ngesikhathi uMpumira engumphathi intambo ogatsha wenhlalakahle kaZulu embusweni owayengumongameli uRobert Mugabe. UMathanda Moyo ugcizelele ukuthi okwakhathesi uMpumira usezandleni zamapholisa kodwa bazakwazisa uZulu ngempumela yokuphenya lolu lapho belugqiba kusasa.
But Sirungo question as you can take those who are questioned but shall not prefer my charge, not to prefer because Shakariba. Saka you may get towards the end of the day, somewhere day or tomorrow, even tomorrow.
Lesisehlakalo ngifakuqala ukuthi siphatha amandla sikahulumende sincedise amapholisa ngophenyo lokuveza ubusela emahhofisini aphezulu. Lokhu kuza ngemva kokuba ihhofisi yabahlola ukusetshenziswa kwemali kahulumende ka-Auditor General iveze ukutshontshwa kakhulu kwemali kungahle ezishiyeneyo zikahulumende ezigoqela amankampani kahulumende kanye namakhansili emadolobheni lezabelweni ezishiyeneyo. Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Richard Mawomva uthi isehlakalo lesi siveza ukuthi uhulumende usezinikele ekuqedeni imisebenzi yenkohlakalo elizweni.
Inyathelo elenziweyo ukuthi kucubungulwe amacala la etheswa umama uPriska Mpumira atshengisela ukuthi ugatsha lwezek alulankitabejabi njalo kuyatshengisela ukuthi uhulumende uthatha inyathela elimqoka ekulwiseni ubugwelegwele.
Kodwa abanye baveze ukukhuluna ngendlela uMpumira abotshwe ngayo besithi kukhanya ngani izekhi lokukhetha ngoba zikhona ezinye iziphathamandla ezaziwayo ngokusela izilokhu zingakabotshwa. Kumaviki adluleyo intsha yebandla leZANU-PF iveze amabizo abantu abaningi abacathengelwa ukuthi bengabe batshontsha kanye lokuhambisa izimali ezinkulu phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni. Unkosikazi Ntombi Zodwa Chuma oyisakhamuzi seHarare uthe laba abanamabizo abo avezwa yintsha yeZANU-PF abafana noMnumzana Obed Mpofu abangakaboshwa labo kumele bacutshungulwe.
Ngokubona kwami ukubotshwa kwaluminista kungabe kungeqotho ngoba sizothola ukuthi laba abantu kabavezani kalula nje. Sesingathola ukuthi ubotshelwa amanye amacala thina esingawaziyo ngoba sathola ukuthi wayeyisiphatha amandla uhulumende kamgama. Yikho-ke asingeke sikwamukele kanjalo nje ukuthi sithi ubotshelwa amacala akhe e-corruption ngabe kukhona okunye esingakutshelwayo.
Lokhu kugcizelwe nguMnumzana Nkosihlathi Moyo yena othe lolu hlelo akumelanga lukhethe labo abazabotshwa kungelani lokuthi ngobani. Uthi lokhu kuzanceda uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokunxusa osomabhizimusi baphandle ukuthi bazotshala imali elizweni olweZimbabwe is open for business.
Lokho sokuyenzwa nguhulumende kathesi kuyatshengisa ukuthi uhulumende wethu usesenza izinto ngobuqotho. Silethemba lokuthi lakho abakwenzayo bazakwenza bengelakhethi ukuthi umuntu usuka kuqembu liphi ele-politics. Njalo manqaba ngakwenza ngobuqotho kuzakwenza ukuthi uhlelo lika-president loluyana lweZimbabwe is open for business luphumelele phambili ngoba ama-investors lawo ayabe sebona ukuthi okwakathesi iZimbabwe sizimisele ukuqeda ubusela lobudlwangudlwangu.
Kodwa ikhomishini yezakhi ithembise ukuthi izaqhubekela phambili ngophenyo lwabantu elicabangela ukuthi bangabe besephula umthetho. Inhlanganiso le ithi le ndaba ezidlula amakhulu amabili ezifanele zihlolisiswe ebhekane lazo kwakhathesi ezibamba iziphathamandla zikahulumende lezamakampani akhe lalawo azimele wodwa. Ngimele 27 ngiseharare ngokhipson bebe.